Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela emsakazweni owe Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 kombimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, idalele High Court lamhla limise okwesikhatshana ukuhlolisiswa kwesicelo sentathela izindaba. UBlessed Mhlanga isokuba ahlawule imali yesibambiso ibayo.
Ngabantu abangenyelisi ukuthi bazenzela izinto singathi beneficiation nge-value addition kukhonoko singabe sikuthatha kwemvelo ziyenelisa ukugcina amazwe ethu kungaze kwathi nxa sokuthe kwaba le mali imali yakhona ibizitshwadeke ezikhwameni.
Ukuqhutshwa umhlangano wabaphathintambo bakahulumende abakumanyane wamazwe akusada ele Ukraine selivumile ukubeka phansi izikhali lisithi lifisa ukuba iphele impi ephakathi kwalo lele Russia. So wonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Idalele High Court lamhla limise okwesikhatshana ukuhlolisiswa kwesicelo sentathela izindaba yiphephandaba leNewsday. UBlessed Mhlanga esokuba ahlawule imali yesibambiso ibail. Umahluleli uGibson Mandaza utshele inkantolo leyo ukuba uza vikela umnumzana Chris Mike igqwetha lika Mhlanga. Ngafisa ukuwenza ngodaba lolu. Umnumzana Mandaza kakhulumanga ukuthi uza buyela nini ukuya kwethula isinqumo sakhe. Umhlanga usebenzela njalo umabona kude we Heart and Soul TV. Walelwe ngeviki edluleyo ukubhadala imali yesibambiso kuthiwa wethula umbiko ephehla udlakela kungxoxo azenza lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Blessed Geza okhokhela abanye abalwa impi yenkululeko abathi bafuna umongameli Emerson Mnangagwa esuke embusweni ngoba esehluleka ukubusa. Umnumzana Geza uphikisa njalo ukuba umongameli Mnangagwa ahlale embusweni kungafika umnyaka ka 2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe kulabafuna ukuba aqhubeke sembusweni kuze kuyefika u-2013. Sixoxe ngokwenzakale edalele High Court lamuhla lo mnumzana Mike.
So the case remains adjourned. It is our anticipation that in the next few hours we'll be hearing from the High Court as to when the case will resume.
Inkantolo imise ukuthethwa kwecala leli. Sinethemba lokuthi kumahola alandelayo sizabikelwa inkantolo ukuba udaba lolu luzadlulisiswa nini. Sizakwazisa umuntu wonke singabikelwa ngokuthonisiswa kodaba lolu.
A matter might be postponed or deferred or stood down sine die without a specific date and time. Subject to the administrative arrangements of the court.
Lokhu kuyake kwenzakale kungabekwanga isikhathi kumbe usuku lokuthonisiswa kwamacala. Sibona engani yikho okwenzakale lapha.
So we are in the middle of arguments and it would be improper for me to go into the arguments of the application that is before the court.
Singeke sakhuluma okuningi ngalokhu.
Court session to resume imminently after his consideration of the relevant issues.
Umnumzana Chris Mike liqwetha lentathela izindaba uBlessed Mhlanga ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare.
The Voice of America.
Umhlangano wabaphathintambo bakahulumende abakumanyane wamazwe akumhlubulo oseningizimu yezwekazi le-Africa we-SADC Ordinary Council of Ministers uqhutshwe lamhla eHarare lapho kucutshungulwe amaqhinga okuthuthukisa ezomnotho, ezokuthengiselana, inhlelo zokuqeda indlala kanye lezomvikela. Umhlangano lo obuholwa ngumphathintambo kahulumende weZimbabwe obona ubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Amon Murira, njalo umhlonishwa kungumabhalane weSADCOM umnumzana Elias Magosi, ubuhlola izinqumo ezathathwa embuthanweni edluleyo yalomanyano lokuthi zizafezwa njani. Kusasa umgcini sihlalo weSADCOM uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhola umhlangano wabakhokheli bamazwe akulo umanyano ozaqhutshwa ebulenjini lapho kuzacutshungulwa khona okugoqela ukungahlaliseki okuselizweni le-DRC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Khona nje okuningi nxa singathi siyakunanzelela kusho ukuthi bebekhuluma nje singathi ngama-matters arising from ama-previous meetings, mbe lokho kwakhulunywayo. Esikukhangele kakhulu ukuthi nxa bekhangela lokho esingathi ngesilungu i-matrix yangkhona i-implementation, ukuthi kambe khona konke ababekhulume ngokuthi kuzakwenzakala sokusenzakala yini, njalo kwenziwa ngubani, isikhathi bani, kuyalandela yini isikhathi okumele ukuthi kwenzakale ngaso. Nxa sesikhangela-ke ekade singathi i-agenda yanamuhla okukhulunywe lamhlanje ukuthi amazwe azame ukuthi asebenzise lokho lakho kwemvelo, sikubona kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba siyakunanzela ukuthi izwe kazi le-Afrika ikakhulu ngasikhathi umhlubulo wethu we-Southern Africa siyindawo elezizenjiwayo eziningi. Ngezinye indlela kumele ukuthi ngabe kuthiwa amazwe ethu vele kawadubeki nxa kuyikuthi khona okokwenjiwayo lokunye esingathi ngama-natural resources kusetshenziswa kuhle, njalo le mali yakhona ibuya kuhle emphakathini. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bakulowo mhlubulo ngabantu abafundileyo, ngabantu abangenelisa ukuthi bazenzele izinto singathi beneficiation le-value addition kukhonokho singabe sikuthatha kwemvelo. Senza izinto zethu zenelisa ukugcina amazwe ethu, kungaze kwathi nxa sokuthe kwaba le mali, imali yakhona ibizitshwadeka ezikhwameni.
Kusasa kukhangelelwe ukuthi kube lo mbuthano njengoba kuyabe kucutshungulwa okwenzakala e-DRC. Singabona kuthathwa izinqumo ezimqoka yini ezingaletha umahluko kulelo lizwe.
Sikhangele ukuthi nxa sebethe gwaqa abakhokheli bamazwe, indaba ye-DRC bayibambe, bangayibambi bayitshiye endleleni njengaloko kujala ukwenzakala. Kuhle kuphuma izinqumo zokuthi kuyini okumele kwenziwe, njalo kwenziwa sikhathi bani, kusenziwa ngubani. Singanika umzekeliso wokuthi khona nxa bengaphuma lesinqumo sokuthi kakukhulunyiswa nomlotha, ngubani ozahlanganisa abantu, ebahlanganisela ngaphi, njalo ebahlanganisa nini? Ngoba kuqakathekileyo ukuthi e-DRC kukhulunyiswane. Impilo yana abantu bangayibamba budedengo, abantu bazabe lokhu bebulawa bephela, inkokheli zona zikwazi ukuthi kuyini ezikubangayo. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi umongameli we-DRC uChisekedi lo mongameli we-Rwanda bahlale phansi babonisane ukuthi kuyini okungenzakala, njalo bangakhethi umlamulankunzi abangamthembiyo bobabili. Kumele kube ngumuntu bobabili abazamthemba ukuthi lo nguye ozasiphathisa ukuthi sixazulule lokhu. Kagame atsho ukuthi mina mfisa ukwenziwe lokhu, losichekedi la atsho ukuthi hayi la mfisa ukuthi kwenziwe lokhu. Kuhlalwe phansi ngoba singakhangeli impi le yimpi esingathi kwengona ethnic war, ngoba ukagame la ukhuluma ngokuthi amathutsi akibo la ahlukuluzwa ngale e-DRC. I-DRC la ithi iRwanda yangenyele entweni yelizwe elingasiyo lazo. So okuqakathekileyo ukuthi abantu bakhulumisane bazwisisane ukwenzela ukuthi impi yona leyana ye-DRC iphele, ngoba siyompi entsha njalo siqeda abantu abaningi. Siyakunanzela ukuthi i-South Africa ilahlekelwe ngabantu amasosha amaningi, ngabe kuthiwa bekungelampi, ngabe bona la abantu bayaphila namhlanje. So sikhuthaza ukuthi kuphume izinqumo ezizazwisiswa ngamazwe omabili, njalo ezizaletha ukuthula elizweni le-DRC.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye ekobulawa. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kwemizamo yokulwisana lemihogoyi ye-armyworm yona esihlasele izilimo eZimbabwe yonke jikelele, abalimi esigabeni eziningi bathi akula abakalutholi lolu ncedo. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi sebethumele imithi yokubulala kuzo zonke izabelo zelizwe ezilitshumi. Abanye abalimi bathi lanxa bebekhangelele ukuthola isivuno esihle lonyaka ngemva kokuna kuhle kwezulu, imihogoyi le izaphazamisa. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uthi ngaphandle kwemithi kahulumende le engakafinyelelwa ngabaningi, abalimi kumele bazithengele imithi yokufafaza ukuze bevikele izilimo zabo.
Kuzaba lobuhle obuningi kakhulu, ikakhulu yona lesithi yi-fall armyworm, leminye nje imhogo ehambelana lakho. Lokho kubangwa ukuthi ngoba sisuka kumnyaka le-drought, into lezi kazanga zathola i-chance yokuthi zimemetheke. So zithe lonyaka zisizwa amanzi lezulu lobunengi nje botshani bezilimo wasokumemetheka kakhulu kodwa zikhona indlela ikhona imithi abalimi abangayisebenzisa ukuthi bezame ukuthi bangani bayayivimbela izilimo zabo kumbe ukuthi nxa isikhona imhogoyi bamelane layo bangani bayehlisa inani ukuthi ingenze idamage enkulu kakhulu kumbe ingalimazi izilimo kakhulu. So ngiyaxwayisa ukuthi bekhulumisane labalimi sibabo. Ngizwa kuthiwa lo hulumende uyancedisa lapha kwanisa khona kodwa imithi khona ezitolo nje ezifana labo Farmers Co-op lezinye indawo.
Ubona ubudli lobu busiba lomthelela onganani kusivuno salonyaka?
Izindima lezi ezihlangelwe emuva yizo ezingani zisengozini kakhulu. Ngoba sakhumbula ukuthi kube lesikhathi sokuthi abalimi bahlanyele masinya kwaba lokuchisa izilimo zabo zatsha baqalisa ukuhlanyela kakutsha. Indima ezihlanyelelwe emuva ezisezincane yizo esengozini kakhulu ngoba ubudli lobo sokuthola ichance yokuthi bumemetheke bube buningi. Ngakho-ke ngiyaxwayisa-ke mina ukuthi abalimi bahle bahlome bahlasele bengabuniki even ithuba lokuthi bande ngoba endimene ezihlanyelwe emuva ikhe sibona ukuthi kungaba lohlupho. Lezi ndima ezahlanyelwe ekuqaleni izulu liqalisa, hayi abalimi abaningi batshengisela ukuthi hayi umumbu usuvuthwa, amabele asevuthwa. Into esizahlupha kakhulu kathesi zinyoni kakhulu laba abahlanyele amabele afana labonyawuthi lamabele isogam. Bona-ke ubudlo obukhulu obuzayo kuwe ukuthi inyoni zizahlupha sibili amabele lawo ezama ukuthi eqalise ukoma.
Imithi okhulume ngayo yiphi kahle kahle engathengwa ngabalimi?
Oqala ngomuthi othiwa i-dragon. I-dragon ngumuthi ongamanzi abantu okumele ukuthi bawuthenge bebese belandela ke imlayo esembodleleni akhona. Iyona indlela uzamela bemekise ngayo mbe behlanganise njalo lamanzi ukuthi sebespraya. Omunye kuthiwa i-proof 1.9 lawo-ke ucishe ufanela i-dragon. Imithi engamanzi engasetshenziswa. Kube sokusubale omunye othiwa i-hurricane. Bese kusiba lomunye lawo ngamanzi othiwa i-blast super. Imithi-ke etholakalayo endaweni eziningi. Siyaxwayisa ukuthi abalimi baye ezitolo ezithengisa inhlanyelo lezinye nje izeluleko zabalimi bacelele imithi engiqambileyo izabanceda kakhulu.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa icingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwelekhenya. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ibutho lakwele Somalia lithi namhla libulele abahlamuki be-Al-Shabaab abangamachumi amahlanu edolobheni le-Beledweyne. Inhlanganiso yezempilakahle e-Medicine Sans Frontier ithi abantu abalikhulu lamachumi amahlanu sebehlaselwe ngumkhuhlane wohudo kwele Haiti. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, iziphathamandla zikahulumende weMelika leza kwele Ukraine zithi ele Ukraine selivumile ukuba kubekwe phansi izikhali inyanga yonke ukuze kulungiselelwe inkulumo zokukhumisana umlotha lele Russia elahlasela kulelo lizwe kusukela ngomnyaka ka-2022. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo ngumnumzana Marco Rubio, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, obephathisana lomnumzana Mike Wells ongumcebisi kahulumende weMelika kwezomvikela kanye leziphathamandla zikahulumende weUkraine. Ngumbiko oyethulwe kusanda ukuqhutshwa umhlangano lo kwele Saudi Arabia, abamele amazwe omabili bathele Ukraine lizimisele ukwamukela okufiswa ngele Melika elifuna kumiswe impi le. Ele Russia libikwa lingakakhulumi lutho ngalolu daba Lanxa kulembiko ethi lisahlolisiswa okwethulwe ngelemelika lele Ukraine iziphathamandla zakulelo lizwe zaqhuba umhlangano ofanayo labameli bakahulumende kamongameli Donald Trump kunsukwana ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe losikhwica mfundo umnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa ezombusazwe ekolitshini leHuddersfield University kwelePhilithane.
Ubona ukhona ngokuthi ukuxoxisana kwalamazwe kukhanya kungenziwa kube nzima ikuthi upresident weMelika ukhanya ngani ulecele afuna lithole okunengi kulokhu kukhulumisana. Ngakubuza amele abantu bake bame kancane sibone ukuthi lokhu kungaba nempumelo enjani, kodwa njalo siyazi ukuthi le-reshe leyo isidiniwe isitholele ngabantu abaningi kutho ukuthi mhlawumbe isilungiselele ukuthi nayo ithole indlela yokuqeda lempi.
Kodwa ngokubona kwagoke baba Sibanda, kungakhumiswana yini umlota njengoba sesibone ukuthi sokuchitheka igazi eliningi lapha phakathi kwamazwe la?
Ye, mina mina ngasho isidinga lokho, ngasho isidinga ukuthi ithole nje noba yiliphi ixesha lokuthi ikhumisane umlota le-Ukraine kodwa ingayangekanga kangako. Ngakho ngalo hlobo mbona yami kulethubanyana elokuthi kungaba lokuthula eminyakeni emlutshwane elandelayo.
Ye, elemelika lizama njalo ukuthi lembe amatshala igugu kwele-Ukraine, kambe ukuthi kungasebenza khonokho ukuthi babhathalele izikhali ezanikwa ngelemelika khona ngale-ke kwele-Ukraine?
Hayi, ngibona ngani kuza kubanzima lokho, mina ngibona kuzaba nzima kakhulu. Kodwa bangabe bekhulumisana ngakho, kodwa ngibona kwenzelwa nje ukuthi kukhanya ngani ukhona okwazi ukwenza izinto lapha, angiboni ngiphumelela.
Amanye amazwe lawo akhanya ngazani asekela ele-Ukraine, kakhulu kuzwekazi le-Europe. Bese kubuya ke abanye abakuzwekazi le-Africa basekelele Russia kakhulu, kambe kwenziwa kwini konke lokho?
Abe-Europe bayesaba phela ukuthi nxa i-Russia ingenza imathanda kwele-Ukraine kungagcina kube lo dubo olukhulu kakhulu e-Europe yonke, kugcine kubalela ukuthi kube lempi yomhlaba wonke esithathu. Yikho kwesatshwayo ngabe-Europe bayesaba ukuthi i-Russia iphumelele ezifisweni zayo lezi ezokuthi ikhanye ngani yenza umathanda emhlabeni. Abe-Afrika ye basekela ele-Russia ngodaba lokuthi i-Afrika yake yakolonayizwa yathathwa ngamakhiwa. Ngaloyo hlobo mbone ngani kula mahluko okuwenza ukuthi i-Afrika namanye amazwe ayeke akolonayizwa kumbayeke abuswa ngodlame ngabe-Europe ukuthi basekele i-Russia. Ngibona ngani amazwe aqakathekileyo kakhesi kwezokulwisana esifanele siwakhangele siweluse ngelemelika le-China, i-Russia ngibona ngani isisemuva kakhulu okuthi laba abayisekela nje ngendaba, njengoba ngitshilo, ngendaba ye-history nje ukuthi kunokudlelana okuthize okuvela emuva, kodwa hhayi akusela elakusasa eliphumayo phakathi kwemisebenzi ye-Russia.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa izombusazwe ekolitshini le-Huddersfield University kwele-Philithane. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Inkokheli zamabandla ezombusazwe kwele-South Africa zetheswa umlando wokwethula inkulumo ezingabangela udlakela lwe-xenophobia kumizamo yokuthi tholela uxhaso emphakathini. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg khona le eSouth Africa.
Esethula inkulumo yakhe ngesikhathi sengxoxo mpikiswano ePhalamende, umkhokheli webandla lePatriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie ubuya njalo abe ngumphathi ntambo ogatsha lwezemidlalo namasiko kuhulumende womanyano, uthe abokuza bonke abaselizweni ngokungekho emthethweni kabavinjwe bengaphiwa usizo ezibhedlela zahulumende. Linkulumo kamnumzana Makenzi silandelelwe ngeyomkhokheli webandla le-Inkatha Freedom Party umnumzana Velenkosi Mhlabisa, obuya njalo abe ngumphathi ntambo wezabelo kuhulumende womanyano. Uhlabisa utshele amalunga ebandla lakhe ukuthi awasungule umkhankaso wokuthi izitolo ezisathuthukayo ama-spaza shop wonke awathathwe izalwane zakwele South Africa, kungabi lo muntu wokuza ovunyelwa kwenza leli bhizimusi.
Through the government of national unity, the IFP is going to drive ibandla le-IFP lizasebenzisa isikhundla salo kuhulumende omanyano ukusungula umkhankaso ozaqiniseka ukuthi zonke izitolo ezisathuthukayo, ama-spaza shop la wonke amabhizinisi amancane athengisa ukudla aqhutshwa ezalwane zakwele South Africa kuphela, hathi abantu bokuza abagcwele kulezi indawo okwamanje.
Inkulumo zeziphathamandla lezi zisolwa kakhulu ngabanye abadabuka kwele South Africa labokuza. Umkhokheli wenhlanganiso esebenzi e-General Industries Workers Union of South Africa, umnumzana Mametlwe Sebei, uthi inkulumo kaMakhenzi kufanele imxotshise umsebenzi ngoba ile njongo yokusungula udlame lwe-xenophobia.
Gaetan McKenzie must also be fired and charged with hate speech for his violent.
UMakhenzi kufanele ahle axotshwe umsebenzi njalo itheswe icala ngenkulumo yakhe egqugquzela udlakela olubhekiswe ebantwini bokuza. Inhlanganiso yethu isola kakhulu inkulumo kaMakhenzi le ayethule ephalamende ungayisikho kwakuqala lokho, lapho watshengisa khona inkokheli yakhe yokuthi abokuza abansundu abalalungelo lokuphila lokwelatshwa.
Izizalwane zeZimbabwe lazo zithi zikhathazeke kakhulu ngenkulumo zeziphathamandla lezi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi linkulumo ingabangela ukuthi uthole sekulezizalwane zakwele South Africa esezilinda ezibhedlela zizotshaya lokuxotsha abokuza abafuna ukuzokwelatshwa.
Mina iyangixaka indaba kaminister ma ibonakala still isaqhubeka ephehla udlame. Ibengizitshela ukuthi njengalokho esengene ku-GNU uhulumeni wobambiswano mhlambe uzidlulisile zonke lezana izinto esasimbona ekhampeni angazo ukuthi amaforena kwathintini, kodwa usaqhubeka. Ma esengena kule ndaba yezempilo ukuthi abantu bangaphandle kabavalwe, mbona ungathi umqondo ongahlakaniphile kakhulu. Mhlambe nje iparlamente kayikhulumisani lawo minister bake bamfundise ngobuholo ukuthi kati ma uhola ilizwe ulihola kanjani.
Inkulumo kaHlabisa layo isithukuthelise abaningi. Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi akuzwisiseki ukuthi umphathi ntambo Hlabisa nguye owayememezela ukuthi abokuza abalamaphepha abavumela ukuqhuba amabhizimusi amaspaza shop kwele South Africa kababhalisele ukuthola imvumo yokwenza lokhu, kodwa lamhlanje nguye osesithi abokuza labo bakhitshwe kungene izalwane zakwele South Africa kuphela.
Sokutshengisa khona ukuthi akazimisele ngokuthi abantu bonke abalungeleyo bathole amaspaza, kodwa ufuna kuphela ukuthi abanye bavalele phandle. Engingacabanga ukuthi njalo kuyinto ebivele ihloswe nguhulumende walekwele South Africa, ngoba siyazi ukuthi kulezi nsuku sikhanya sokuyakhuphuka kakhulu ukuthi abantu bokuza babekelwe njengabantu ababi bavalelwe ngaphandle. Niyazi futhi ukuthi sekekwathiwa bona babulala abantu, so lokho okwenzakalayo kuyinto embi.
Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aseqalile kudinga usekelo lokhetho lwezabelo oluzaqhutshwa ekupheleni komnyaka ozayo. Kuvamile ukuthi ngokhetho lwezabelo kuqhamuke udlakela lwezenophobia lubangelwa zinkokheli ezithembisa abavoti ukuthi kungaxotshwa abokuza bazosala belemisebenzi, izindlu lokunye abakudingayo empilweni. Udlakela lwezenophobia ngo-2008 lwabulalisa abantu abedlula amachumi ayisithupha 62. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Lilalele umsakazo weStudio 7 eliwuzwa uphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sakho isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Bakuthi ngicela ukubuza lapha ngokukhathazeka, kanti umsebenzi wama toll gate uyini? Ngibuza phela ngoba sesilemifula emgwaqweni, imigwaqo isahambeka, imoto zifika zime zingakwazi ukuthi zidlule njani emgwaqweni, kodwa kuthiwa ngumgwaqo kodwa ama toll gate. Phambi kwe toll gate ngapha la ngapha kwe toll gate usiyabhadala nje uthaya inkala kathi ayiphotholo usiyabhadala kathi umsebenzi wama toll gate kuyini mina sengididekile ngicela nje ngincede bakithi
injani linjani balaleli we studio 7 labasakazi bengicela lingihambisele umbiko lo phezulu khona lezi uyefika la ku president wethu siyacela shuwa ngomusa la ngothando ukuthi basilungisele ufollows road follows road suka kobulawayo ufile emgwaqweni lapha ngamagodi izivisini athola kugcwela amanzi imota sezisenza ukuhamba egangeni zama ukuthi zivike amagodi la semgwaqweni hayi lokhana kusamanga kahle lokhana akusamanga kahle sibe la ikazame ngamadla wonke azame ngamandla wonke kanti amathogeti la imali zakhona zibhadalayo ziyangaphi le mali esizidonisela kumatesti lapho ziyangaphi hhayi siyacela sibili ngomusa labangathanda upresident asilungisele umgwaqo lo follows road asilungisele ngoba iy'ngozi ziningi ezibangwa umgwaqo lo
kuba kuhle kuphile ngestudio 7 sinibingelele nonke niphilayo ye hhayi nathi siyabonga kakhulu ukuthi sihlale sizwa indaba siyezwa amajaha lapha babhizi abanye bathi kuqunywa i-Afrika abanye bathi kuqunywa ilizwe manje mina into engixakayo ukuthi kanti manje njengoba abantu befuna ukuquma ilizwe uzaliquma njani ilizwe ngoba umzilikazi nomambo babendawonye babebusa beyi-2 manje ma uliquma laphana phela laphana sikhuluma nge-tradition asisakhulumi nge-voting ukuvota ne-tradition akuhambelani so mina into engiyithoyo ukuthi hhayi asingakhiphini amashoni abantu abangafunekiyo yizanupiya so ipolitiki yethu manje iyadifa yikho kubona thina singeke safa sathola umbuso because now we are differing from into eyayilwela yizaphu
basakazi basakazi abahle siyalibingelela sibonga umsebenzi esiphathela wona omuhle kangaka siyabonga hayi i-ruling party iphathe enkulu lekuthiwa ngenkulu siyimbiza nje sibilele ukutsha akusela plani nje wanibona sebexabana bodwa abanye bathi 2030 umdala phansi abanye bathi 2030 phambili sokuqalisa ukuxabana bona bodwa labo sokutshengisa khona ukuthi hhayi seliloguze emasumpeni seliba ngeshoni ungabona sokuxabana bona bodwa labo sokumnandi khona sekumnandi-ke kathesi masokunje thina abanye asizithweleni sivala imilomo nje sithule situ beqalisa ukuxabana bona bodwa kuvuka umsindo sisiye emaphethelweni indaba siyabonga ukusakazela indaba ezinhle kangaka siyabonga kakhulu kakhulu lingadinwa
sibingelele bantu bakithi sibingelele kini nonke studio 7 nabantu bonke abalalelayo lami-ke ngisikela ijikayo ngithi mina ungazwa abantu bethi phansi lomunye umuntu uthole umuntu esithi phansi lomunye umuntu eloku ekuthova phansi uvele uzama ukwenzani phambili ngomsangano okuphambana abantu bethi phambili kodwa bathi phansi nomuntu bethi phansi then umuntu lo ma esefile uzabonwa ngubani ukuthi wenza the best
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamuhla lapho esiyabe sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa labahlali emazweni atshiyeneyo abazama ukuvuselela ezempilakahle eZimbabwe. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idale le High Court lamhlalimise okwesikhatshana ukuhlolisiswa kwesicelo sentathela izindaba yephephandaba le-News Day Blessed Mhlanga esokuba ahlawule imali esibambiso ibail. Kuqhutshwa umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumente abakumanyano wamazwe akumhlubulo seningizimu yezwekazi le-Africa we-SADC Ordinary Council of Ministers. Ele Ukraine selivumile ukubeka phansi izikhali lisithi lifisa ukuba iphele impi ephakathi kwalo lele Russia. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.